kati sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 5 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela amalungelo oluntu bathi bamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esibamba amapholisa lomphathi ntambo wendaba zasekhaya ngamandla ukuthi bahlawule omunye owesifazana owabhacabulwa kabuhlungu ngamapholisa. Oke waba ngumphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere, yena obotshwe kunsukwana isanda kwedlula ngamacala enkohlakalo uselahlwe ligqeda lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhankasela amalungelo oluntu sebamukele ngenjabulo isinqomo somthethwandaba we-High Court esibamba amapholisa kanye lomphathi ntambo wendaba zasekhaya ngamandla ukuthi bahlawule owesifazana unkosikazi Lilian Tinyerere phezu kokutshaywa kwakhe kabuhlungu ngamapholisa ngo-2016. Uchinyerere yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lane wachaywa kakubi ngamapholisa phambi komthethwandaba weHarare ngesikhathi kulokutshengisela phezu kombuso kamnumzana Robert Mugabe engakagenqulwa libutho. Ugogo Chinyere wasuka wabophisa amapholisa encediswa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuliviki, umahluli umnumzana Nicholas Mathonsi unqume ukuthi uChinyerere wabhacabulwa ngaphandle kwesizathu. Ngokunjalo uMathonsi ulaye amapholisa kanye lomphathi ntambo wawo umnumzana Kane Matema ukuthi bahlawule umamangala inkulungwane ezedlula kancane ichumi lantathu zamadola $13,500. Obe ngumphathi ntambo obona ngokwakhiwa lokuthuthukiswa kwezabelo kuhulumende kaMgabe umnumzana Sevia Kasukuwere, yena obotshwe kunsukwana isanda kwedlula ngamacala enkohlakalo uselahlwe ligqwetha lakhe umnumzana Jonathan Samkange. USamkange olilunga lezanu-PF wazise umthethwandaba izolo ukuthi akasenelisi ukuqhubeka emela uKasukuwere. Umnumzana Samkange obikwa ethuselwe ngabanye bakhe kuZANU-PF besithi kumele achiyane loKasukuwere ngoba eyisitha sikamnumzana Emerson Mnangagwa. Umnumzana Kasukuwere ngomunye wengqungquthela zecele leZANU-PF elalilwisana loMnangagwa ele-G40 lingakahlakazwa libutho. Abenhlanganiso yababalisi ezimtha sebesole kakhulu inyathelo elithethwe lohlangothi lwemihloliso olwezimsek olokuthi amaphepha emihloliso kaGrade 7 kumele ayithathwa kuma cluster centers aphinde abuyiselwe khona besithi lokhu kudala indleko enkulu ikakhulu ezikolo zemaphandleni. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uMavis Gama.
Abezimtha bathi kudingakala ukuba kube lezimota ezisetshenziswa kulolu hlelo okwensuku ezilitshumi lanye kuqhutshwa limhloliso. Unobhala jikelele wezimtha umnumzana Tapson Nganunu Sibanda ulandisa ngodubo abaphathi bezikolo ababhekane lalo.
Eminye imango ayilayona i-transport. Nxa ungahamba uye emaguswini endaweni ezinjengabo sikhobo, ukhumbule ukuthi umbalisi uzamela asuke kosikhobo esiyethe amazamani chini ebewabisele nsuku zonke ekhumbula uza kubona ukuthi yiqili obumangalisayo. Ungahamba uye khona enkayi ukhangele iclaster eseshanke, uhambe uye ebhinga ukhangele ukuthi uteacher osuka esinamsanga esiya collect amazamani chini esiyabhuwa ukwenza njani. Akulayo ni imota ozayibona kodwa kamathala kuthiwa kabahambe ngezinyawo.
Usibanda uthi kusobala ukuba kulinyathelo elithethwe kungela ukucabangisisa ngokuningi okuqondene lababalisi.
Uhlelo lolu silibona ngani thina luplanwa umuntu ohleziyo ehofisini ongaziyo ukuthi phandle kunjani lapho, ongakaze atshaye ubhuqu lwemakhaya, ongakaze afike esitula ibhasi, ongakaze afike eMount Darwin ehamba ngenyawo. Angazi ukuthi baseva ama-interest kabani. Yikho ngaloko sithi thina izimseke ayikukhangele masinya lokho ngoba kusebenzeki. Izimali kaziko, ama-headmaster already kungakapheli iviki asegula ngokuhamba up and down besiya collect amazamanishini bewabisele.
Ukhuthaza abezimseki ukuthi bakukhangelisise lokho abakuvumelayo ukuba kwenziwe.
Okusimangalisayo ukuthi kusiyaphela 11 days ama-headmaster afanayo azabe njani isimo sawo. Kubi, whoever planned this asimzwisisi ukuthi wayecabangani. Izimseki ayikukhangele kutsha lokho. Ayisiko emadorobheni lapho. Ubuningi babantu abakho emadorobheni ukuthi abazathatha ichova. After all, layona ichova kafunakali. Kufunakala i-transport eqhatshileyo. So silithina kakukhangelwe masinya lokhu.
Okusekelwe ngesinye sezakhamizi koBulawayo umnumzana Nkosikhona Dibidi othi umangaliswa yilesi sinqumo esathathwayo.
Yena lowo muntu uyabe plan uyabe ehlezi ehofisini kumbe ezicabangela ukuthi ngingayenza so ngiyenze so, but kufanele ukuthi inhlanganiso ezinjeyabo zimthale zibancedise, especially ngade bekhulumisane lawo bebancedise ukuthi benze njani endabeni enje nxa belo hlelo abafisa ukuthi beluyenze olungaphathisana lezikolo olungaphathisa izikolo luncedise lababalisi. Umuntu nxa ehlezi ehofisini yakhe eqalisa ukudecida nje eyedwa kuba nzima, yikho sesisizwe izikhalazo ezilinga zona lezi.
Lanxa kungumbono omuhle ukwenqabela ukuvezwa kwamaphepha emihloliso engakabhalwa, uDibidi uthi bekumele abezimseki baqale bahlolisise isimo sezikolo elizweni.
Nawo usuzahamba ama-10 kilometers, 20 kilometers uhambisa amaphepha kuba nzima kakhulu. Izimseki iplan okunye, but bekukuhle ukuthi nje maybe ngabe bebeke bakhulumisana labaphathi bezikolo lama-association ona la njengapho zimtha bazwisisana ukuthi into le bengayiphatha njani kulokuthi khathe sizwe sokule mpiko yokuthi ababalisi selaba labo headmaster sebethwele nzima ukuthi bayenzeni ngamaphepha la khona kwi-11 days umuntu etsholobela esiyathatha atsholobele njalo esiyabisele ku-cluster. Nges-11 days zakhona izimseki bingabi kuhlolise kahle ukuthi singenza njani ezindaweni ezinjalo kumbe kufakwe imoda ukuthi kodwa lokho ukuthi incedise ngesikhathi sana lesi.
Lumsakazo okhulumisane labezimseki abaveze ukuba bazisa abaphathi bezikolo ngalolu hlelo ukuba batho lapho benganelisi ukululandela lolu hlelo njalo luzalandelwa kiyo yonke imihloliso ebalisa oluka form 4 loluka form 6 hachi oluka grade 7 kuphela. Omunye wabakuhlangothi lozokhulumisana loZulu enhlanganisweni yezimseki unkosikazi Nikki Dlamini uthi lokhu bakwenza ngendlela yokudala indlela zokusebenzisana lalezo zikolo ezinganelisi ukuyathatha incwadi zemhloliso lezi kuma-cluster centers kubekwe abazozilondoloza ize ibhalwe leyo mihloliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Intathelizindaba elodumo eqoqe ifilimu yeGugurawundi ethulelwe uZulu wakoBulawayo ngeviki edluleyo umnumzana Zenzele Ndebele uthi uzalandela ngenye njalo ifilimu mayelana ngalumbhuqazwe ngoba sokulabantu abaningi abaza kuye besithi bafuna ukukhuluma ngokwabehlelayo. Nango uNdebele exoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Ambona ngani ngathi umkhosi wokulaunch documentary wahamba kuhle, abantu babuya ngobuningi babo. I-response after i-documentary been good, because kulabantu abaningi asebengithintile besithi lami ngesinje bengifisa ukuthi ngawuyakhuluma ngaso. Kulabanye abantu abadinga iy'hlobo zabo ukuthi mina umntana wami ngamgcina entumbane asazange sambona, ungasinceda yini futhi simthole. Abanye bathi mina ngizothola umntana wami wazali tenti kwakuthi bani ibizo lakhe. So there are a lot of people who are actually who are coming up bebuya lezi story eziningi okuthi ukuthi that will show ukuthi maybe ngokuya kwesikhathi sizalulandela udaba lolu sicontinuous lokhu sikhuluma ngendaba yeground, ngoba indawo eqhakathekileyo ebantwini abaningi for ama-reasons ajene.
Phambilini kokwethula i-documentary yakho le, siyakhumbula ukubana kuke kwaba lokunye singathi ukuhlukuluza. Kuhamba njani kwakathe?
Since ilonje documentary ayangangaze mbone any problem, akula muntu oseke walanda. Angaze ngikhulume labo, so mbona ngani labo sebabona ukuthi hayi i-launch, cause bona i-main aim yabo kwakuyikustop i-launch. Njengoba i-launch isenziwe ambona ukuthi kule nto abangayenza kathesi.
Lona uhlangothi lokukhumisana umlotha, siyabona ukubana babekhona abanye abasebenza khona, kukhona yini abakhuluma ngakho ngodaba lwe-documentary le?
Ye, u-chairperson we-National Peace and Reconciliation Commission wayekhona-ke wakhuluma ngokuqakatheka kwekomiti yakho ye-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi bafuna ukuthi belulungisise udaba lwe-ground lolo. So ngiyethemba ukuthi baza continue bebekulungisisa khonokho, ngoba kwesinye isikhathi abantu bayakhuluma kuphela bengenzi lutho, kodwa bathembisa ukuthi ludaba abalukhangeleyo ngokuya kwesikhathi bazangena kumakhosi abantu. Befika lapha nge-Saturday ekuseni sabathatha sabahambisa eBhalagwe ukwenzela ukuthi bebona ukuthi nxa sikhuluma ngeBhalagwe sikhuluma ngendawo enjani. So balolwazi, sebekwazi ukuthi indaba ehluphayo. Bafika khona ngale bahlangana lezakhamizi zabatshela-ke induba abalazo, bathembisa ukuthi bazaphenduka bezohlolisisa khuluma lezakhamizi ngedaba lolu lwe-ground.
Phandle kwelizwe-ke, i-documentary yakho yamukelwe njani?
I-documentary le ngifakile ebunjini lapha, baningi abantu abakhuluma ngayo. I have all sorts of invitations for into ezijiyeneyo, so ngisakhangela nje ukuthi yini embona ngani kuqakathekile ukuthi ngi-attende, because I don't believe in just attending all festivals and all meetings for the sake of it. But ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lapho embona ngani kungatholisa usekelo for i-documentary le, for i-issue le. So internationally, I think reception was very good. There were a number of international papers who talked about it. Ngayenza ama interviews even on the regional international radio station. So mbona ngani konke kuhambe ngendle.
Kukhona yini okuphekela uZulu okufana lakhonokhu osukubukisile?
Sithola sisebenza, so kukhona enza kulungisa, enza kuthi mhlawumbe emavikini amaluthwana ngikhulume ngakho, but sase ku-planning stage kathesi. But engakusho futhi ukuthi into issue ye-ground le isaqhubeka, ngoba kuningi into amena abantu kumele bezikhulume. We're just touching on different issues, for example ukuthi ngoba nama-distance, we just talked about it, but it's a whole movie on its own. Kule ndaba ye-economic impact ye-ground, ukuthi kati bona abantu bamathebeleni balahlekelwa okunganani izinto, ingathi izifuyo, impahla zabo, imali, abantu. That is a whole documentary on its own. So kuningi okusamele kukhulunywe ngendaba yena leyo, ngokuya kwesikhathi sizabe sibonde kuphi esingakuthatha sikwenze. So ngibona ngani umumo welizwe nxa uvuma, every year there will be a section or ingathi a part that addresses the issue of ground.
Umnumzana Zenzele Ndebele intatheli zindaba elodumo eqoqe ifilimu yeGugurawundi ethulelwe uZulu wakoBulawayo okumalanga asanda kwedlula. Udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa obikwa edinga ukusungula iwofisi ezathathwa ngumnumzana Nelson Chamisa edalele ephalamende abe ngomkhokheli webandla eliphikisayo elikhulu, njengokwenzakala kweleBhilithane luqhubeka lusemlonyeni yabanengi. Lanxa abanye besithi uChamisa kumele avume, abanye bathi kamelanga akwamukele lokhu. OGibbs Dube we Studio 7 uqhume isiphathamandla sezano PF umnumzana Belief Gawulele sikhulumele sikachamisa uDokotela Nkululeko Sipanda kanye labalaleli be Studio 7 uGawule nguye osungule ingxoxo.
Sifuna ilizwe liye ngaphi inkosi yami ukuthi ilizwe leli lipho ngubanjwa nje amawitsha libe selilinyazwa ngokuthi sinalihlezi ifiso zethu nokuthanda kwethu ukuthi ilizwe leli ke kungani singafundi kobonkomo abavumayo ukuseva ngaphansi kwabomgabela nayizizwa zizimbi kodwa ilizwe laqhubekela phambili. Unkomo kazange alwele ukuthi ilizwe leli alibuse, walele ukuthi abantu bakhululeke. Mina ngiyadana kakhulu nxa abanye abantu kade sibetshengisa ukuthi bona bafuna ukuthi ngabe bathole izihlalo kodwa bengakhangeli ukuthi ngabe ilizwe leli siyalilungisa lifanele thina lezi zukulwane labantu abethu lezi zukulwane lezizukulwane ngoba lilifa labantu abethu leli eliligugu kithi emele silibambe kuhle ukuthi nxa singalibambanga kuhle lo mlando ngitho lezulwini ngabona uNkulunkulu kuzasijolisisa kumbe sikumbe siyangaphi lapho siyalahlelwa khona sajolisiswa ngomsebenzi omuke esishiye siwenzile lapha emhlabeni. Abanye abantu bakathesi asike sikhipheni konke lokhu okwesikukhangeleleyo kuphela ukuthi siseve ama-interest ethu sikhangeleni ilizwe njengelizwe singakhangeli ilizwe njengomuzi womuntu. Ilizwe leli yasilo lomuntu, ilizwe leli ngelethi sonke siyakhathazeka. Abantu bayahlupheka kuleli lizwe, abantu balambile, abantu bayenzani into yonke, abanye abantu bayakholisa ukuthi kuhlale kunzima kwapha elizweni leli ngale ndlela. Indaba singavumi ukuthi into azimanga kuhle sikhethe ukubambana thina njengemuli yeZimbabwe. Sibambaneni fo ngokuthi sibambaneni ngokuthabisana, sibambaneni ngokuthi silungiseni izinto zifanele abantu baphile ngcono kuleli lizwe. Ngokunjalo kumele singenane sibuye ndawonye. Ukhetho soludlulile sifake ukhetho ngemuva, sikhangele umsebenzi okhangele wesizwe ukuthi uvuselele umnotho wethu njengakhona kokukhona. Asivumeli ukuthi umnankakho nxa esekhona babe nguye simnika ithuba leli, sihambeli sonke okunye kulokho siza kulungisa phambili uze ilizwe lisifanele leli. Ngiyabonga kithi.
Ye baba Sibanda, umphendule ngamafutshane.
Ilizwe kalakhiwa ngemizwa, akalakhiwa ngolaka, alakhiwa ngozwelo. Njalo ilizwe lakhiwa ngemithetho lokuthi abantu baqhuba izinto ngendlela ehleliweyo ngembana. Lingaze lithina liyamnika kumbe kwenziwani uDube Silalo, ilizwe leli ngeke liqhubekele phambili kumbe lithenge enye into eyodwa entsha ekhanyayo lingaphansi kombuso lo okwaziwa nguPresident Mnangagwa ngendlela eqinileyo. Yikho khona ukuthi abantu nje kuphela njengemafia lidube olukhulu kakhulu. Akulalithi lapha dololo.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke othi sithathe ubaba usecingweni. Silo baba-ke uThokozani Sileya. Baba Sileya, kunjani?
Ngiyaphila, linjani baba Thu?
Siyaphila kakhulu. Abantu abaningi bafuna ukungena sibili kuhlelo, akuphoselakho khonapho ngathini?
Ubaba uMnangagwa kusekusegcekeni ukuthi ivele kazani awine ngokusemthethweni and ilizwe leli walihluthuna elihluthunela abantu beZimbabwe. Khathesi into asezama ukuyenza ukuthi ancenge uPresident uChamisa ukuthi abuye azomncedisa. Mina ngedwa mbona kanika kusonto eright. Uright kakhulu uChamisa nxayesala ukuthi azoncedisa uMnangagwa ngoba into esisenzakala kathesi anta umuntu usefuna ukuthi abhixe avoxe ubaba uPresident uChamisa edakeni lwakhe avele aselwenzile. Yena into le anta ona urigile ama-elections ecabanga ukuthena yena laba abangani bakhe ababemthembisile ukuthi bazamenzela lokhu ayekukhayele ukuthi bazakwenza sokwehlule kathesi. So iqiniso likhona nje uMnangagwa into okumele ayenze ngavume ukuthi warig ama-elections, avume ukuthi sokumehlule aqhubele abantu abangakwanisi ukuthi bavuselele ilizwe leli.
Kodwa-ke
hathi lokhu esikubona akwenzayo.
Kodwa-ke Sileya, phela umbuso wawuphakelwane njengegwayi phela ubona nangapho ngokusalenda nje ethi hhayi bantu sokungehluli kuyenzakala khona
lapho uhluwayitha esikhonkosini baba Dube, umbuso kawuphakelwana njengegwayi. Kodwa esikukhangeleleyo ukuthi singathithina thina ubaba uChamisa kavume kathesi ukuthi abambane lolo bakuMnangagwa ngithi of course ngiyazi ukuthi uChamisa indlela zokuvuselela ilizwe leli ulazo but kuzabe sokusibulele politically ngoba into ezakwenzakala ukuthi nxa sesingena pala uMnangagwa bazasibhixa edakeni basishonise phansi okuzakwenza ukuthi imuli yeZimbabwe iqhubeke iduveka ngoba ngo-2023 nxa sokusese besibhixa edakeni loliyana bazakuya berige futhi ama-election.
Sithathe-ke ubaba usecingweni ngazithi silobani. Mnumzana kunjani?
Iyaphila baba.
Ngikhuluma lobani?
Lo Ngulube.
Yebo Ngulube, kunjani baba? Ibizo ngubani?
Albert.
Ye Albert Ngulube, akujoni ukudaba lolu ubona njani?
Bekufanele kuvume lokhu yena uChamisa kodwa
ngokuya kwesikhathi akufanelanga ukuvume lo ngoba into esebedlule kuzona okungenzakala phambili angeke sikwazi kufana nokuthi uyathiwa lapha njengofishi angithi ufishi ma ufuna ukuwubamba ukuzama ngazo zonke indlela so uthamisa yena urayithi engavumi lokho ngoba ngokuya kwesikhathi mhlawumbe ngezinye indlela mhlawumbe sokungenzakala something ngaye ufana nomuntu osengozini kuwumanje yena akabekezele kuze kufike lowo nyaka lozayo leyo mnyaka lezayo azavotela ngaye na
lapho lizwe abalaleli be-Studio 7 bexoxa ecingweni lo-Gibbs Dube oxoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule kanye lesikhulumeli sikajamisa udokotela Nkululeko Sibanda. Uhulumende uqhubeka isadalala ngendleko ngenxa yokudilika komnotho abanye bathi ibutho leZimbabwe likhulu kakhulu njalo indleko lezi zingehla kakhulu lalo lingaphungulwa nanku phela akulampi kubika uMark Peter Ntambe.
Ibutho lesizwe labunjwa ngomnyaka ka-1980, ilizwe lithola uzibuse limanyanisa abalwa empini yenkululeko abeviyo lebutho ele-ZANLA elaliphansi kwebandla lezombusazwe ele-ZANU abazinkulungwane ezingamashumi amabili 20,000, kwathi abeviyo lebutho le-ZIPRA elaliphansi kwebandla elizombusazwe ele-ZAPU abazinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000, kunye lababe ngamasotsha awe-Rhodesia Front. Umnumzana Albert Mazula omela izakhamuzi zeHarare uthi limbali imangalisa abaningi ngoba ikhanya ingakapheli kumbe ukuguquka phakathi kwebutho lamabandla ezombusazwe alibumbayo.
Kakusabanga le mfundiso loma esingathi kumbe i-transition eqondileyo eyokuthi kwehlukaniswe iphathi lebutho. Yikho ubona ukuthi kwesinye isikhathi abantu abayibo abangama commanders o ama generals ku army ngama former ZANLA o ZIPRA
amabandla aphikisayo labantu makhaza abahlala bekhonona ngemali edingakalayo ukusekela leli butho lona ilizwe elingekho empini ebekhuthaza ukuthi abezomvikela bafundise indlela zokusebenzelana labantu hathi ukulandela okufunwa ngamabandla ezombusazwe ikakhulu elibusayo. Umnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe uthi kuyadingakala ukuthi inani labakubutho lehliswe ngoba ilizwe lingela mali njalo lingekho empini.
Kudingeka ukuthi abantu abesebuthweni babe babitshwane kube le reserve force ehamba abafana besiyasebenza nxa ngamatitsha kumbe bangamakanika bezisebenzela ezindlini zabo kungaba le nkinga sebebisebebizwa emsebenzini okudulayo kubagcina nje bengenzi lutho.
Ingcitshi zithi kuba nzima emazweni amaningi ukuba enelise ukuthatha inyathelo lokwehlisa isilinganiso sababumba ibutho mahlayana noma umumo ungaba ngolokuthula kunelampi. Ibutho leZimbabwe lancedisa eleMozambique kumpiyalo labahlamuki beRenamo lahlasela ngomnyaka ka-1984 ngaphansi kwe-Operation Lemon laphinda lahlasela laseCasabanana. Laphathisa njalo ilizwe le-DRC kusehlakalo esasolwa kakhulu ngabaningi kwabangela ukuthi le mali yesizwe ibhidlike ngaleso sikhathi. Umnumzana Masimba kuchero ocubungula ngezombusazwe uthi ngaphandle kwe-DRC akukho okubi okwenziwa libutho kumisebenzi enje.
Amabutho ethu ayathunyezelwa kundawo eziningi under ama different peacekeeping missions awe United Nations umbe awe African Union. So ngibona njengani kuyinto abayenzayo ngendlela eqondileyo sibili ngoba bayasebenza labanye abakwamanye amazwe.
Kusukela sithola uzibusa ngomnyaka ka-1980 ibutho layilo elithola isilinganiso esikhulu ekwabeleni kwengatsha zikahulumende imali zokusebenzisa ngomnyaka kubudget. Kodwa leyo mali yesihliswa ngenani elizayo ngomnyaka ka-2010 kumbuso womanyano noma lihlala lisola ngokusilela kosekelo lwemali ngoba lifuna ukulungisisa imitshina yalo ukuthenga imbhobho lenhlamvu zawo ukubhadala ikholo lezisebenzi lokuthenga ukudla. noma imali ingeneli leli butho liphathisa ngokwakha izikolo kundawana esijeneyo amakliniki ukwelapha abantu lapha nalaphaya kungelambadalo ukususa omaqophula lokuphathisa abantu ngezikhathi zengozi ezifana labo cyclone Elene lempopoma zamanzi emzarabani lendawo esifana lecholocho lakwezinye indawo. UMazula uthi uZulu ukhangelela ibutho ukuthi libe kanje.
Siyabe sikhangelele ukuthi amabutho angene ancedise kuma project ehlukeneyo. Umnyumzekeliso engawunika umzekeliso omhle kakhulu kukhona lapho kwake kwathi amadokotela lamanesi benza istrike. Amabutho ahamba esiyancedisa ezibhedlela ukwelapha abantu. Yikho esikukhangelele ukuthi ibutho likwenze konoko. Ibutho kumele ukuthi libe labanga lobungane noma libe ngalabangani lama citizens elizwe.
Abangena kubutho lesizwe ngabantu abavame ukuba leminyaka ephakathi kwelichumi lachiyangalombili kusiya kumachumi amabili lane. Kunhlelo zemali zanyakenye uhlangothi lwezomvikela lube kusimo sesithathu kungatsha ezinikezwe imali eningi kubhajethi lulandela olwezemfundo lolwendaba zasekhaya. Ibutho leZimbabwe libukwa ngamazwe omhlaba ngokusebenza kakuhle ikakhulu emazweni elinxuswa khona ukuba yingxenye yeviyo lebutho enhlanganisweni zomanyano ezifana labo United Nations, African Union lezinye. Kunje lonyaka ibutho lasemoyeni eleAir Force lenelise ukuyangena umbukiso omkhulu owendiza mtshina oweAfrica Aerospace and Defense Expo 2018 kwelezansi yeAfrika. Amazwe afana leLiberia, the Gambia, leCape Verde abikwa angamanye amazwe kuleli zwekazi enelisa ukusebenzisa imali ephansi kakhulu kumabutho awo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lenkosi Malibongwe ingoma emnandi, ingoma esiphiwa ngumampintsha ehamba lo babes bathi bona angisona. Beqiba-ke uhlelo lwethu lwendaba zekuseni, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo luntu bathi bamukela ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esibamba amapholisa lomphathintambo wendaba zasekhaya ngamandla ukuthi bahlawule omunye ugogo owatshaywa kabuhlungu ngamapholisa ngo-2016. Mthokazi omuhle kwanele lichone kuhle kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 olivalelisayo ngowenu untungamilinkomo matukanduna bafupatile.